Umohato ukuthaze uZulu ukuba yamukele lo mkhankaso we-National Cleanup owasungulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo se-cholera le-typhoid kanye loqhuqho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi bona ingcekeza idoda esindwendle isiphathela okunenge, isiphathela imikhuhlane eminenge.
Umohat uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezintsha eGwanda eside ezikhona kwamanje kazi sahambelani lenani labantu asebehlala kule ndawo.
I-population isekhulile, so i-sewer system le-water recirculation systems asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yakayimbakhuthaza singale ku-Britain ukuthi bona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer recirculation system le-water recirculation system ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu kuhle.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu alibuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha nalapha.
Izisebenzi zengathi ezijiyeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo mohato ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa ozwayo lamhlanje enkundleni yephelandaba Stadium lapho abahlabeleli bomculo okhola abakuleli labeSouth Africa abazahlabelela uZulu emkhosini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngeSonto. Umhlabelelo odumileyo kule South Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulo mkhosi oqoqwa minyaka yonke inzalo yeGwanda engusomabhizimusi eGoli umnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.